Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi olwe USAID Resilience Anchors, umnumzana Jeremy Swanson, ekhuluma lentatheli izindaba emkhosini wakuqala wokuthakazelela ukuqakatheka kwamagusu owe non-timber forest products convention.
The focus of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Injongo yethu ngeyokuthi izigaba lapho okutholakala khona amagusu alezithelo ezithengisekayo zibancede ukuthi bathengise lezi zithelo kumbe izilimo ukwenzela ukuthi labo bethole inzuzo kukho. Siyenza lokhu ngendlela yokubafundisa ukuqakatheka kwamagusu, ukuthi ukubadingela abathengi kanye lokubatholisa imfundiso mayelana lezithelo zabo.
Omunye wabaqondisi kugatsha lwabomama ukuthuthuka kwezabelo labamabhizimusi asakhulayo, unkosikazi Thariro Chiperera, uthe uhulumende weZimbabwe uyachayela ihlombe i-USAID Resilience Anchors ngomsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo kaZulu wasemakhaya, ikakhulu abesifazana. Omunye walabo asebethole inzuzo ngokuthengisa izithelo zeganga ezitholakala emangweni wakibo nguKhulani Ndlovu osakhulayo ohlala eJambesi.
Thina lapho esihlala khona kutholakala kakhulu umngomangoma. Umngomangoma lo ungaqeda ukuhara laphana, ugeza-ke izandla zakho, ungaqeda ugeza izandla zakho sudobha kumngomangoma wakho lwanwa. Uqeda ukudobha umngomangoma wakho sufaka-ke emasakeni susekhaya, bese uqala-ke umsebenzi wakho wokugqula umngomangoma wakho lwana. Ngemva kwalokho sibe sesibiza abe-resilience anchors bayabuya bathenge.
Wengeze uKhulani ethi uhlelo lolu soluthuthukise impilo yakhe.
Nxa sebethengile sikhangelela ukuthuthukisa izimuli zethu, abantwana befunde ezikolweni nezimuli njalo zizuze ukuphila. Ngemva kokusithengela lathi sisala silakho okunye sokuphetheyo kuncedisa izimuli zethu.
Unkosikazi Madeline Sibanda, isakhamuzi saseBhinga, uthi sebevulwe amehlo luhlelo lolu njalo sebesenelisa ukuthola inzuzo ngezithelo zezihlahla zeganga abangavelanga bacabanga ukuthi kungabaphilisa.
Izithelo lezi sesileminyaka eminingi silazo, kodwa asisake sicabange ukuthi singasipha imali njengaleyo esiyitholayo. Sasisithi ngezokudla kuphela, kodwa hhayi, khathesi siyadla sithengisa. Ukuswela ulwazi nokufa sibili. Siyalujabulela uhlolo lolu ngapha.
Owayengumeli weBhinga North edalela ePhalamende, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uveze injabulo yakhe ngokwenziwa yi-USAID Resilience Anchors.
Thola kulama-drink amaningi etholakala emkhomeni, kulama-drink atholakala ku-Tamarind ubusika. Ngiyakwazi ukuthi kukhona okwenziwayo ukuthi umnyila ubenze something out of umnyila. Sombona ngani abantu abaningi batholile uncedo ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi babengabo somabhizimusi asebethengisa izinto ezibambekayo, njalo abanye batholile i-nutrition ukuthi bethole ukudla okwakha umzimba.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa esibhekane lokutshabalaliswa kwamagusu ngendlela ethusayo, okulakho ukudala umonakalo omkhulu kubahlali basemaphandleni. Kodwa ikhomishini ebona ngezokulondolozwa kwamaganga, e-Forestry Commission, ikhuthaza uZulu ukuthi alondoloze imvelo emangweni akiwo ukuze kube lela kusasa elihle lokuphilisana kwabantu lemvelo. Ingcwethi kade zisemkhosini lo zithi ibhizimusi elingatholakala ekuthengisweni kwezithelo zezihlahla zemvelo ezifana lomtshwankela, umnyii, umkhemeswane, amaganu lokunye lingafika izigidi ezingama-300 zamadola emelika, $300 million ngomnyaka. I-USAID ithembise ukwengeza ukusebenzelana loZulu wasemaphandleni ukuthuthukisa impilo ngokuzikhuthaza ukungena emsebenzini wokulondoloza izihlahla ukuze aphile ngazo ukunakekela imuli ngokudla kwendulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.